khona lapho imisebenzi yeZimbabwe yikho lapho-ke singathi khona singaba shayela isombe nakhona lokho ngoba nakusiba ne-advancement ebakhona encedisa ipolism ne-HIV khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha i-hope ebantwini abaphila lo mkhuhlane lo. So nxa kuyikuthi khona lokho kuliqiniso sibili ngoba into izinto yabusuzwele enyuzini until uzuzibone practical sesenziwa nxa ziqiniso i-government tisha lisombe ikakhulu i-NGO naleyo okuthiwa Doctors Without Borders Borders basebenza bele government. We know ukuthi i-government ingabe lama-challenges athize in terms of ukusebenza ikhangelana le-need kumbe indingeko zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane. So leli jekiseni ngelinye le elisisihofu lethemba elokuncedisa kumbe enxenye elizaphathisa abantu abaningi ngamafitshane ngingasho njalo.
Zona inhlelo zokunakekela abantu abale-HIV eZimbabwe kathesi sikhuluma nje ungathi zihamba njani? Siyazi ezibhedlela eminye imikhuhlane zokuthiwa akulamaphilisi akulamitshina. Inhlelo ze-HIV zona zihamba kuhle na? Kuyatholakala konke?
Singathi yebo nanxa kukhula but kukhula kwangikhona isifo lokhwana okuvezayo ukuthi kuyakhula ngoba siyabe sikhangele ukuthi ama-supplies lawa abe 100% ngoba nakuyikuthi kungehluleki ukuba nama-program asakileyo one suzasetha ama-problem ikakhulu people even nge-HIV and AIDS ngoba enye into esikhuluma ngayo yindlala. Abanye abantu they are even default ngesizathu sokuthi uyesaba ukuthatha ama-drugs lawo on an empty stomach. Ziyahamba inhlelo but ikakhulu lapho zihamba khona kusemadorobheni that's where lapho singanizulusupho khona ema-reserva kule-challenge ngoba even ama-NGOs wabona ezele bangumsindo they make noise besedorobheni but ukuthi kube semaphandleni ngoba they are more vulnerable supho khona ngani. So we are hoping ukuthi they will improve as time goes on but they futhi kwasukela vele kungani kuyakhulakhula kusebenzalo kodwa kuhambe but sikhangelela ukuthi kube le-effort enkulu enziwayo. Angithi uyakwazi ukuthi umuntu ungamsola kakhulu ugcine sevele sesiwa ne-problem but khona lokho okuncinyana abakwenzayo sibona ngani okwathatha ukuthi kuyancedisa sikakhulu.